sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusene mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 9 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ukudilika komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni. Kodwa yona iZANU-PF isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha ezifuna inqotshwe kulolu khetho. Indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela obedonsa iminyaka engamashumi amabili ejele ngemva kokutholakala elecala lokudlwengula ukhululwe yi-High Court ngemali yesibambiso i-bail. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuphatha buchapha amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho ngesikhathi amabandla aphikisayo esola kakhulu ibandla leZANU-PF. Phezu kokubhidlika komnotho, kodwa abeZANU-PF bona besithi umnotho udilizwa izitha ezifuna umongameli Emmerson Mnangagwa enqotshwe kulolu khetho. Intengo yezinto zonke ikhwela phose nsuku zonke ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika. Izolo isinkwa sikhuphuke saya kunkulungwane ezilithiumi 10,000 Zimbabwe dollars. Ngemali yaseMelika sivikwa sesiviza amadola amabili i-$2 kwezinye indawo. Izinto ezimqoka empilweni ezifana lethukela kanye lempuphu lazo zikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Amabandla aphikisayo athi konke lokhu ngomthelela wokwehluleka kweZANU-PF. Ngakho, athi uZulu kumele evote ngobunengi mhlaka 23 Ncwabakazi kukhitshwe uMnangagwa leZANU-PF yakhe embusweni. Kodwa abeZANU-PF bathi intengo ikhwezwa mahlayana ngabosomabhizimusi abafuna inqotshwe kulolu khetho. Sixoxele lunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Thina inhlanganiso yethu eZANU-PF inhlanganiso evele iqoqekile. Ngiyathemba liyakhumbula ukubana thina sayiqeda kudala ngendaba zama-primary esawenza ngo-March khonale, which means sokusike u-April kathesi u-May siqedile besipho June. Vele umthina wethu usuvele usufakiwe amafutha usumelele nje ukuduma uhamba. So thina njengeZANU-PF hayi asimanga, into yonke ihlelekile, konke uhamba kuhle.
Kodwa siyabona lapha babachuma ukuthi hayi umnotho kawumanga kuhle, intengo zikhwela mihla lamalanga. Liza kuchasisa ebantwini lithini lokho, kumbe likuchasisa lithini nxa likhankasa?
Well, into leyi handi yakhulu yakhumbula uSenator Lwana owe-America, yabona wayengu-Secretary of State for African Affairs, kumbe wayengumsekeli wangkhona sakhumbula. Kodwa ukhona uSenator wakho maye wathi khona ekhuluma kuSenate e-America wathi khona I hope you are going to be ready to stomach what you are going to do to Zimbabwe, what to make the economy of Zimbabwe scream. Okutsho ukuthi khona wayebatshela abantu abakhona ngale kusenethi ukubana bazilungiselele ukubana bakhangele eceleni nxa sokusenziwa kumele kwenziwe ukuthi kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bavele abakhuluma bathi bona bazameka sure, ngoba izipanela zangkhona yibo abaziphetheyo abalazi ukuthi umkhonomo wethu uzaba ngokunye uscrime to a point yokuthi abantu bazagcina bezonda bahlamukele uhulumende okhona kathesi, uhulumende obunjwe ibandla lethu eleZANU-PF. So abantu siyabachasela babone sibakhumbuza njalo uti hindo vele ya kurunuayo uvini umpati weba andaleti msi ukuona kuma video ze kuluma wazo wakuma nyesho na wae sito na sugar one sugar does it sugar one sugar does it kusuga kusuga esicho ngesintu ukuti wana siyabopa 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 esibopa kwa kinto vele siyabala wakune kuma watu wana tichabira jeta okuchu kutu na ngesintu ini tiza tila ishlabati ino mao sito ya bondi ishwala ongu mundu kuteli ishlabati labana asasa ya ibele ishwala lesu ususi lash so konke lokhu bakukhuluma ngaphambilini bekukhulumela into abakwazi bazayenza nxa sokufika isikhathi sokhetho nango phela ukhetho solufikile nango sokuqalisa ukubonakala amaresi asepha kuwa ngendlela enye emangalisayo izinto aziqondakazi uhamba njani intengo ziyakhwela ngoba bazama ukuthi benze khonokhwana ababekutsho ukuthi hhayi nxa sesiyafika shaya intambo ngale sizama make sure ukuthi khona abantu bazazwa ubuhlungu kakhulu babe sebevota ngobuhlungu so abantu eZimbabwe banabantu abazakubona khonoko njalo bazavota bekwazi ukuthi hhayi into yangabomo le asiyonto yokuthi betawona siyehlulekile kodwa siyehlulekisiwe ngomumo owenzakalayo.
Abe Triple C babachuma bathi lina kuzana PF yini elithela inhlabathi ngoba liyehluleka ukubusa kuhle lilama policies atshekileyo alimaza umnotho kanti njalo lile corruption enengi inkohlakalo.
Yabona into ekhona ukuthi kodwa akula muntu onormal singi ezigwanile ekhanda lapha ongathi kona kulo muntu ongabusa efaka izinto ezokuthi ukuthela inhlabathi thina yithi phela esisembusweni esikupower. Why would you want to govern ourselves out of power? Siyabe sikukwenzelani into ezasikhipha embusweni. So into zonke sizama ukuthi sizenze sizenza sizama ukuthi kona impilo zabantu zibe ngcono kodwa ngakhonoko phela ukuthi atabona one even ku-civil service khonaphana silabanye abanye abantu khonaphana abakwanisa ukuthengwa bathengeka abenza ngabomi izinto khonaphana bephambanisa silabanye futhi abantu nje abayizihwaba nje ababaya nje bezozihlonjela ngoba izanupef is the mass party asho party yanevalela umuntu sihlala sithi yisikhwama esikhwala umuntu wonke abanye bayangena kwabantu abengenela ukuthi bezotshontsha singananzeleli kwesi sikhathi kwesikhathi kathi sizawunanzelela sokuthulele lento ezinjalo so babuya abantu ngendlela ezidiyeneyo ukuthi bezongena phakathi labana besezi ukugango ongayisiko labanye abakusivu service kwabana sibili.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee. Sixoxe njalo lesikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube yena othi sesifikile isikhathi sokuthi izanu PF ikhitshe embusweni. Siqale ngokubuza uDube ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba kuhle na.
Kuhamba kuhle kubandla lethu leMDC edabeni lwabazosimela kundawana zonkana. Sikhuluma nje wona lomgqibelo ozayo yilo ilanga esikhangelele ukuthi sibe sesiloluhlu olugcweleyo olwabantu abazasimela kundawana zonkana zelizwe. Kobulawayo kuyabe sokufilwa amafomu esehanjiswa khonale ezek melele ukuthi abhadalwe ngelanga le-nomination court. Ngezinye izindawo lapha abazabe behambisa khona amaphepha esukhangelileyo ukuthi amalunga azasimela abe ehambisa amaphepha khona lesiyahlalela ekhona ngalezeki ukwenzela ukuthi nomination court nxa isihlala kube kuyabhadala nje imali amaphepha esahlolwa kudala. Sizama ukuthi sikwenze masinyane ukwenzela ukuthi sibone mhlawumbe lapho kungaba lezikhexe khona kusenziwa imali phela yonale eningi kakhulu. Imali engange $1,000 imali enzima ukuthi abanye abantu bayithole bazabe befuna usizo ephathini bazabe befuna uncediswa lapha nalaphaya. So sizama ukuthi sikwenze masinya ukwenzela ukuthi sibone umuntu okungadingeka khona uncedo kunaphi.
Kuyiwa kukhetho nje siyabona ukuthi hayi izinto kazimanga kuhle kwezenotho lapho intengo zikhuphuka mihla lamalanga. Ungathini ngalokho?
Kuyatshengisela nje ukuthi ibandla leZANU PF selehlulekile ukubusa ngoba nxa beza kwehlile ukuthi bakuvimbe lokho sisiya ekhethweni ukwenzela ukuthi mhlawumbe njengohulumende okhona bagaye usekelo ngesikhathi sokuya ekhethweni. Kuyatshengisela nje ukuthi akulanto abayenzayo ngezomkhono weZimbabwe. Umkhono weZimbabwe uko usemahlangeni ukwankomo izalusile lo hulumende wezanu uyehluleka nje akulanto azaphinda ayikwanise futhi sokukiwa abantwana beZimbabwe ukuthi nxa besiyavota bavotelani, bavotela ukuhlala kuhle kumbe bavotela ukuqhubeka bedubeka, bavotela imisebenzi kumbe bavotela ukuqhubeka bengasebenzi, bavotela ukudla kumbe bavotela indlala. Kusobala nje ukuthi hatshi ibandla le ezalo PF libandla elingelamtshayeli okwaziyo ukutshayela ilizwe ngokuqotho.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC. Indodana yoake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ukhululwe inkantolo yeHigh Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso ibail enkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe $200,000. Usiqokoqela ubedonsa isigwebo seminyaka engamashumi amabili 20 years asetheswe ngumantshi ngemva kokumfumana elecala lokudlwengula umzukulu wakhe owayele minyaka elishumi lambili 12 years. Amagqwetha kasiqokoqela athi azakhweza amaphepha eHigh Court ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lweJudicial Service Commission solukhethe abahluleli beHigh Court abangamashumi amathathu lanhlanu 35 kanye labomantshi abangamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abazathetha amacala aphathelane lokhetho oluzayo kanye lodlakela olulakho ukuqhamuka phambilini kwalolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzahlangana labasekeli bezanu PF abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Umhlangano lo uza kwenzelwa eMucheke Stadium eMaswingo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salbonani bafowethu, salbonani bafowethu ngezindawo ngezindawo, linjani lonke liyaphila. Ya nyalelalela sonke isikhathi bafowethu, nyalelalela lonke liyakhelayo lapha ku-Studio 7. Nyalizwa liyakhuluma, kodwa into ekhona ukuthi zamani ukubambana kakhulu lonke linama opposite party, bambanani lonke. Lochamisa bambanani lonke mqondisi, ngikubamba ukuchayela ihlombe umqondo wakho lo oyenza lani lina kaJimbani loJiwenga. Hayi, nguye uthiwa uJiwenga kumambani, lomunye lo waye MDC. La zamuti lisondela libambane lizama ukulwisa impilo leli impewane lonke likhiphele libandla emadoda mana into azihlangani mani yekelani ukudonselana ukudonsadonselana. Liyabona la mntu uthamisa ule masapoti amaningi, so zamanti limgcwalise lapho limvotele ama-NP kube ngawakho akhathi amalokhuzweni amakhansili ibe ngawakho mqondisi abakho amakhansili abaningi ngelivotelani uchamisa mhlawumbe lingakwanisa ukunqoba lesi sidithe elilwa lapho kuphela kuphela ngezibe le mpumelelo zamani mpilo. Ngiyazi umavota afika lingeyithuli bogogo yikela umqhuqa phela bogogo lani kuthiwa lisekuqhuqa sovuzela isayini licele lithi balincedise bele sayinele balisayinele ongayisikho befa uxakwe indawo bogogo manini kancane wokuqhuqa mani.
Njani lo-Studio 7, hayi, into le yasekhaya le ukuthi abantu yonkani. So ukhetho lolu ukuthi uma lungaphatha lusiyafika ungabona sibili kungaphumeleli. Kangcono sibili sijoyine umqondo kancube ukuthi hayi sokugwani kanye ezezifaka izinto ezinjengazo nezo ezikamnangagho okwenza amanyala lawo kumele kuphume Marguetula very angel and whoopos vela. Mele Pumesi. Zambambi soon moves with the soaker I need. Skona.
Yes, 27 to 450
siyabingelela siyabonga umsebenzi onkaka ntando Paula kancane ngibonisa isikhulumeli sezwana uPhefu okuthiwa nguBelief Gawule othi usupporta ibhili abayifake manje isupportwa ngabantu bezana ngoba baningi bayazi baqivezela kanjani ama-opposition angabi khona kuphalamende besenzekisala befaka imithetho yabo le abayifakayo. Mina iBelief mali ngakwazi ukuthi khona okwelikukhulumelayo likhulumela izizuzu zenu kodwa kuyeza lakini uthi libone usizi elilufake kubantu beZimbabwe ngoba liyasutha ligijima ngeemoto zezano lithela uphetroli wezano lihlala emaplazini ezano alikwazi iindleko zokuthi iy'ngane zona ezelithi ziyahlupheka eZimbabwe likwenza umdlalo lingabantu bezano ngoba ngabolala iqiniso ongubaba uhlala eZimbabwe khona ngabe yalubona usizi lweZimbabwe ukuthi abantwana bezimbabwe bangakanani abadliwa zingwenya bebaleke limbuso wenu nalowezano besiyadliwa zingwenya bezame ukuza kwele South Africa befike lapha betshiswa ngamathaya libheyile lizano lisitaqhubeke kunjalo libuse bese libheka usizela lwenzayo lizano libulala abantu bemigenzi emathebeleni lisithi why bengaboni ngasolinye lani seze lafika manje lakwe-MTC leli ayibhidliza ngabo-Douglas Monzora la manje selifuna ukuqedelela ngomthetho lelo ufaka kuthi umuntu ongaboni ngasolinye lani mele vela limfuni liyachobodisa nje limenza intwana
hayi sehlale phezu kodala uyabona umthetho lo ofakiwelo we-patriotic bill wathiwathi lofaka umnanga khona ezanu-P_F yakhe umthetho lo umthetho ozosayilensa abantu izanu ifuna ukuriga ama-election ingariga ama-election akula muntu ozaphawuleti kumbe yesizirojiwe lapha kumbe ehlaba umkhosi kwamanye amazwe wahlaba umkhosi kumbe wayenzani yakufaka ejelikumbuzi usiyayengwa so lo umthetho lo ngokuzosayilensa abantu ukuthi ingaziruga akula muntu ozakhuluma ingazi yenzeni akula muntu ozakhuluma ihlale kuphelise embusweni so umthetho lo madoda hayi kumele ukuthi sibili kuzanywe lonya kodwa izanu-P_F isikhithi embusweni le mthetho yale ebolileyo
Studio 7 hhayi ngoba seZimbabwe khona kunzima umhulumende kasimiti wayengcono kakhulu kulalowo khona uyazi sokuthiwa sokusayina umthetho lokuthiwa yi-patriotic bill lo okuthiwa umthetho ongasafuna ukuthi ukhulume ngegama likamnankagwa kumbe kusole uhulumende khathanti ivele umuntu uyeza izinto ezinto ngokusolwa maybe ngifuna bengakusola abantu bezathi izinto ezirayit lokhuluma kuthiwa abasasolwa abasaphikiswa sokuyi-one party state bese bekhulume phela ukuthi masukuyi-one party state akusafunakala amanye amabandla akhankasayo kanti uzokhankasa njani ungakhulumi ukuthi uhulumende luyehluleke asicala phe ukuthi uhulumende luyehluleke kanti abantu bakhuluma into abayibonayo eyenzakalayo amadoda sobe nesihlweni la kubazele nikhithe embusweni elibandla lingcolileni elibandla lekezanu-P_F lethu
kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umhlaka 8 kuNhlangula lilanga lokunanza eziphathelane lolwandle emhlabeni jikelele njalo lithuba lokunazelela ukuthi ulwandle luyasithinta empilweni zethu. Ulwandle lulethela abantu ingxenye yomoya osetshenziswayo emhlabeni jikelele, njalo lusekela impilo emhlabeni kanye lezomnotho ngoba luyindlela yokuhambisa impahla labantu. Phose ingxenye yezinanakazana labantu emhlabeni bathembe ulwandle. Ulwandle lusiza yonke impilo emhlabeni, luletha impilo kuzigidi lezigidi zabantu. Sidla inhlanzi eziphuma elwandle, luyasixhumanisa, lusinika ukudla, lulawula ezomkhathi, njalo luqakathekile kumihlobo yabantu ehlukeneyo emazweni amaningi wona athembe ulwandle. Akusohaba ukuthi lamuhla ulwandle lubhekane lengozi yokungcoliswa, ukugola inhlanzi yokwedlulisa amalawulo, lokubhidlizwa kwendawo zezinanakazana ezihlala kulo. Ukuze kulondolozwe njalo kuvikelwe ulwandle, ilizwe leMelika ngomnyaka odluleyo lwethule isivumelwano se-Ocean Conservation Pledge, sona esilula kutsho isiphathamandla sikahulumende weMelika, uMnumzana Jose Fernandez. Sivumelana ukuthi silondoloze ulwandle oluyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% olungaphansi kweMelika, njalo sikhangelele ukufeza linjongo ngomnyaka ka-2030 ngesikubiza ngokuthi i-30 by 30 pledge. Sisebenza lamanye amazwe lenhlanganiso ukuvikela ulwandle ngamacebo agoqela ukwehlisa ukugola inhlanzi ngaphandle kwemvumo, kutsho uMnumzana Fernandez. Ilanga lokunanza ulwandle emhlabeni lithuba lokuthi abantu behlangane bedinge usekelo lokulondoloza ulwandle njalo balugcine ngendlela efaneleyo, bedinge indlela yokumisa ukungcoliswa kwalo. Sesichiwa isikhathi ukuthi sigezise ulwandle, silenkinga ngolwandle njalo silomsebenzi omkhulu osilindeleyo. EleMelika lizimisele ukuvikela ulwandle lokudingela umhlaba indawo engcono.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kolunye njalo udaba oluphathelane leMelika, owake waba ngumongameli waleli lizwe uMnumzana Donald Trump, wazise ukuthi abatshutshisi sebemvulele amacala okuphatha buchapha amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni eze enqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump uthi uzamiswa emthethwandaba weMiami eFlorida ngolwesibili. Kumbiko wethu lenkundleni yakhe yokuxhumana eTruth Social, uTrump uthe umsulwa, uthe uyahlukunyezwa njengohulumende kamongameli Biden. Kusenjalo intuthu embese umkhathi endaweni esifana leWashington kanye leNew York ilokhe ivambile. Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini lokugqoka amamaski ukuze bengaphefumuli umoya ongcolileyo. Intuthu le ivela kwele Canada lapho okutsha khona amagusu. Sixoxe lo mongi osebenza eMelika, uMnumzana Ngelethu Mangendebele, yena othi kule ngozi enkulu ebantwini.
Ukutsha lokhu akusoze kuphela kukhathaza abantu abele asima kuphela, kumbe engathi mina abantu abanama-respiratory condition kuphela, even bonke abaphilileyo mina lawe esingakabi lapho khonokho sisengozini enyamangalisayo. Ngizathanda ukuthi ngiqale ngokukhuluma ngento ethiwa yi-ground level ozone. I-ground level ozone yinto engathi mina ebakhona emkhathini nxa kuyikuthi ukutsha lokhu phakathi kwakhona kulama-chemicals amanye angalunganga, izingozi kakhulu. Ama-chemicals lanxa engena esemoyeni njengakhona lokhu asefika esefoma into leyithiwa i-ground level ozone. I-ground level ozone ifomeka phakathi kwama-toxins la lama-chemicals lawa in the presence of sunshine. So nxa ilanga lisiba khona khona phana lama-toxins lana sekuhlangana sekufoma into yona le engikhuluma ngayithiwa i-ground level ozone. I-ground level ozone le onzwa ngikhuluma ngayo ngiyigcizelela kangaka Nkomo yikuthi yiyo ethi nxa singayihotsha-ke thina. Anti sifomiwe emkhathini laphana sesisingayihotsha-ke thina lapha izihamba ngomkhandli lo ongena umoya emaphathini. Umkhandli lo uyancipha ngenxa ye-ground level ozone le iyenze lokho kuthiwa yi-inflammation. I-inflammation kuthi ukuvuvuka, sekuvuvuka lapha, nxa kuvuvuka sekunciphisa umkhandli womoya. Yiko ke lapho esithwala khona nzima ukuphefumula khona apho. Yiko ke lapho abantu abale asthma khona sebethwala nzima ke kakhulu khona apho ngenxa yokuthi ama grounds level ozone le ingaba high le kakhulu. Sekusekubangela ukuthi umkhandla wanonciphe bona bevelebele asthma already sekusiba vele sekusiba ngeyi ingozi enyamangalisayo kakhulu. Then sekusibakela abanye abantu futhi abavela abalomkhuhlane lowo esibiza sithi sina yi-COPD. I-COPD isithi ukuthi ukuncipha kwendlela leyo eyomoya osokuyinto yabo asebephila ngayo. Akuseyinto leyo ukuthi iqalise kathe esikumbeni into enje, hayi into asevele sebephila ngayo, sebephila bele oxygen nje ukuthi umkhandla wona sowuvele wancipha kudala. Sebebuya sebehotsha ke nalingozi engikhuluma ngayo. Sekusiba wese ke umonakalo wakhona labantu sibengedlula kulomhlaba Nkomo.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini nxa kungela sidingo sokuthi baphume, njalo bagqoke ama mask nxa bephuma phandle. Ungathi kuqakatheke kanganani lokho?
Inkuthazo le Nkomo kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bayilandele njengoba sesivele satsho ngaphambilini Nkomo ukuthi i-ground level ozone layer yiyo eyingozi kakhulu. Ngakho nxa ungafaka imaski awuyihotshi, awuyihotshi ke ngathi kumbe ngathi mina ama chances okuthi ihotshe malutshwane kakhulu uma ufaka imaski lanxa uhlala endlini. Khona ke Nkomo ngibuye njalo ngikhulume ngaye ground level leyi. I-ground level kwesikhathi ingayekela ukungabi, ingayekela ukufomeka emoyeni lapha. Wona ama toxins wona ngokwawo la abakhona ngenxa yokuqubuka khona okomoya lo ongalunganga lo yabo usuvala indawo zonke, njengoba uthile ukuthi usuvala kubo New York wavala kungekela kubo DC khona ngale. Ukuvala khona kukhana umoya wona lona ama chemicals azingozi kakhulu, even i-ground level ozone ingakazibe khona. Khona ongama toxins ngona kusaphapha emoyeni kona banxazi ukuhotsha kuyingozi kakhulu kakhulu emaphathini yethu njengoba ngitshilo. Kodwa kube ingozi futhi lasemehlweni ngoba amehlo ngenye engathi mina into esemzimbeni wethu very sensitive kakhulu, ephatheka kakhulu nzima ngawo la ama chemicals. Nxa sekufika khona emehlweni kungabangela sibili ingozi enyamangalisayo kakhulu. So singathi thina i-mask kuphela yona yodwa ayengeke sivikele endaweni eziningi kakhulu. So ukuhlala endlini njengoba utshilo Nkomo ukuthi ukuhlala endlini kwesinye isikhathi nxa umuntu engafoswanga ukuthi aphume phandle, ukuhlala nje endlini kuyamsiza kakhulu ngenxa yokuthi la mehlo akhe akazukuba exposed kakhulu entweni lezi. So into eqakathekileyo Nkomo lapha yi-inflammation, ukuvuvuka kwendlela leyi eyomoya eyabathi bena yi-lung inflammation. Kuyabangela ukuthi umuntu abe lodenda futhi olumangalisayo njalo ahlale ngokhwehlelayo kakhulu. So kuyingozi sibili kakhulu khona lokho Nkomo.
Umnumzana Ngelethu Mangendebele ngumongi ovela eZimbabwe osebenza khonapha eMelika. Singene kukhasi letu le Facebook, sikhangele udaba oluhamba phambili kanye lempiko elisithumele yona. Kulo daba lwama-permits abeZimbabwe abase-South Africa ekade esephelelwa isikhathi asephiwe esinye isikhathi njalo asezaphela ngompalakazi, ama-permits la ebemele phele ekupheleni kwalinyanga. Ngakho bayakhuluma abantu lapha bajabulile abanengi. Sibone kulo Busani Pepe uthi yena siyabonga mzansi omuhle. Kuzoba lo Nomalanga Moyo Martha uthi yena iZimbabwe ilizwe shiwa phakathi kwamazwe lawa aphethwe iSouth Africa, kuphuma yona kube kuhle Zimbabwe. Then kuzoba lobani laphana? Kulo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena siyabonga South Africa, sesizolungisa kahle amaphepha ethu. Yeah, kube njalo Ncube. Kuzoba lo Sipho Maphisa Fiana uthi yena at least sizohamba January kula makhomane ekhaya. Angazi uFiana lapha ubezwileni ukuthi asephela ngompalakazi lawo maphepha. Yena okhuluma ngo-January. Yes, siyabonga ke isihlobo esithandekayo. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Ukuwa komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho, amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni Kodwa yona izano isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha zayo ezifuna inqotshwe kulolu khetho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na eyami impela sonto isiqalisile olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.